Banga amathumi amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe lonyaka kuthi abafika phose ekhulu bazancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende esabelweni sezansi yamandebeleni. Ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT kanye lokubunjwa kwamabandla amatsha sekudala uhlupho kuzakhamizi eziningi ebezazijayela amabandla abalisa izanu-PF ele-MDCT kanye lelezaphu. UNkosazana Mary Jane Moyo oyenkazi uthi kuza kuba nzima ukukhetha.
Manje mina kuvota, mina ngizavota ngithini? Lo uyavotelwa. Asizabe sisakwazi ukuthi
ngaphandle kokudideka ingqondo, umamoyo uloku esaba ngodaba lokuvota lolu.
Sondile kude lisazibulala thina sikwazi phela ukuthi lihamba njani.
Ngikhethe engimthandayo kathi lokuzalamilelile isithuko sami siyabhalwa lapha ebhukwini lalujafa umkhwenyana wami. Kuzabonakala phela ukuba ibizwe lami lelana libhaliwe laphana. Nanje libhaliwe ibizwe lami.
Esinye isakhamuzi uMnumzana Mandla Nyoni wakoMzimuni uthi bafuna ukukhetha abameli abaqoda ukhetho oluzayo.
Njengezakhamizi lo nyaka asifuni ukukhetha abantu abalamapromise asemaphepheni, sifuna abantu abalama-development abayenzayo endaweni esiwaziyo esawubonayo. Sesikhathele ngaba laba bantu laba abafika belala ephalamenti befika bengezwa ukuthi kukhulunywane kudibhethwane.
Abamenywe ukuzohlola indlela lolu khetho oluzaqhutshwa ngayo ama-election observers asuka emazweni kumanyano we-European Union sebefikile kulo mhlubulo lapho ababhoda behlola umumo phambi kokhetho kukhangelelwe ukuyavota mhlaka 30 kulinyanga. Kusenjalo lobanje indlala isibhakhile ezansi emandebeleni, izakhamizi kulo mhlubulo zithi ziyalwamukela uncedo lokudla oluvela kohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa i-USAID. Sixhumanelwe uNkosazana Patience Moyo emadlambuzi ePlumtree ezohola ilambazi lamafutha okuphekisa okuphiwa labo abalabantwana abangaphansi kweminyaka emibili yini inhlanganiso.
Uhlelo lolu olwe-USAID luyasinceda kakhulu okokuthi kathesi asisahlangani lama-problems, ngakho siyaluthakazelela kakhulu lolu hlelo.
Izansi emandebeleni ihlezi ibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu, njalo iningi lithi lindlala izaphela kuphela xa kungakhiwa idamu lethula iManyange Dam kusungulwe izivande zokulima ngokuthelezela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.